Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Zihlobo lamukela ku Studio 7 lamhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 3 Mbimbitho 2019 ngupractitioner Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje ababamandla wezokholo lwesiKristu bakhuthaza ukuthi inkulumo zokulungisisa inkingo ezibhekane lelizwe zingenziwa phakathi kwamabandla ezombusazwe kuphela kodwa zikhokele abohlangothi zonke zempilo. Umfula umbembeswana osesiqintini sekhezi uthatha isakamuzi salumango. Umnumzana Nathaniel Fuyana wahle wagalula wafela khonapho. Iningi labaphila le mikhuhlane engeselaphekiyo bathi sebeseqisa ukunatha amaphilisi loba imithi okumele bayinathe nsuku zonke ngoba bengesenelisi ukuyithenga emavinkilini athengisa imithi lamaphilisi eyamafamasi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu bakhuthaza ukuba inkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe zingenziwa phakathi kwamabandla ezombusazwe kuphela kodwa zikhoqele abenhlangothi zonke zempilo. Lokhu kuphume emhlanganeni wabezinkonzo ukuhlaziya ngengxabangxoza eseZimbabwe okusokulomkhuba wedlakela osoluphazamisa intuthuko yesimo somnotho elizweni. Lo mhlangano wenziwe phansi komanyano oweCivic Society and Churches Joint Forum eHarare. Umfundisi Angliston Sibanda, umgcini sihlalo walumanyano elizweni lonke jikelele njalo engumqondisi wenhlanganiso ekhuthaza ukuthula yeShalom Project yakoBulawayo uchasisa kabanzi ngokukhathazeka kwabo ngokwenzakala elizweni okubenze baphuma lalinkuthazo.
Ingxabangxoza le esiyibona eZimbabwe kusukusela ngo-1980 kuze kube lamanje sibona abantu usilento esithi na lusiko kumbe iculture yodlakela ukuthi kasikwazi ukulungisa izinto singalwanga. Khathesi sibone mhla ka-14 to 16 January abantu bechisa izinto, bechisa izimota, bechisa imizi, besithi bafuna ukungezelelelwa iholo, besithi bona imali abazitholayo kazisenene. Sabona ukuthi amapolice eshaya abantu. Khona lokhu kusithethina isisombululo salo sokuqeda lolu dlakela ukuthi abantu sifunde ukuhlala phansi sikhulumisana. Ngo-1980 kwaba lokukhulumisana, ngo-1979 okwazala iZimbabwe. Ngo-1987 kwaba lokukhulumisana okwazala i-Unity Accord. Saba lokukhulumisana ngo-2008 okwazala i-GPA, saba le-Inclusive Government. Lakhathesi sithina kube lokukhulumisana. Kodwa uhlupho yikuthi kukhulumisana lokho esikubaluleke okwenzakalayo ngo-79, lango-87, lango-98, bekungokwama-politician. Behlala phansi bodwa bekhulumisana bona bodwa bephanana izikhundla bavumelana ukuthi wena suzaba nguvice president, wena uzaba nguprime minister. Baqeda lapho basebenze bangehlulana futhi kudilike. Kanti sikhuluma ngokukhulumisana okugoqela wonke umuntu, abaza ama-NGOs, ama-civic society, izakhamizi, abalimi, abakhokheli izigaba ezigabeni ezabelweni izinduna zakithi, sonke sihlale phansi. Siqale sivumelane ukuthi kahle kahle isinto okuthiwa iZimbabwe kuyini. Njalo kuyini okungumgomo okuthiwa iNational Vision okusihlanganisayo. Sikwazi okuzasenza sivume ukuqala ukuthi singabantu. Bese usithi konke ukucocisana sikwenzayo. Sikwenze sikhangelele ukuthi siphume lomgomo ozayakha isizwe sakithi sibe ngumuntu munye. Hathi lokhu ukukhulumisana ukuthi bahlala phansi baphanana izikhundla kuphelele lapho.
Lo gebe kungumfundisi uAngliston Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeCivic Society and Churches and Churches Joint Forum. Uzulu wemangweni wembembeswana eKezi ukhala ngokuthi uhulumende akabanaki njalo akaqhakathekisi uhlelo lokwakha ibholoho emfuleni umbembeswana laloba lumfula kumgceke ukuthi useyingozi enkulu osuthethe imphefumulo yabaningi. Kunje uthethe umoyo umnumzana Nathaniel Ufuyana obezama ukuchapha esiya esililweni sikababomncane wakhe elonkosikazi wakhe. Ungcono nje ukuthi unkosikazi wakhe usindile kulingozi. Asizweni isinini somufi umnumzana Magwegwe Mbonisi Fuyana elandisa ngalesi siga.
Insumansumane eyenzakale esigabeni sembembeswana eKezi lapho okushonele khona ubaba okuthiwa nguFuyana uNathaniel Fuyana emanzini ngolwesihlanu mhla ka 16 esiya emngcwabeni ukuyangcwaba uyise omncane. Kwaba buhlungu kakhulu ngoba wayehamba lonkosikazi wakhe bangena bonke bathathwa bonke emanzini kodwa unkosikazi wakwanisa ukuphuma, wayenelisa ukuphuma yena ubaba wasehamba nomfula. Lo mfula usuqeda abantu ngoba usechitheni ledamu idamu lembembeswana. Akula maplans ayenziwayo igovernment kodwa abantu bayaphela kuyo ndawo. Lo mfula usungathi ungosiqeda abantu ngoba umnyaka neminyaka ufa umuntu ethathwa ngamanzi kuleyo ndawo.
Uhulumende yena uthini ngalolu hlelo lwebholoho lembembeswana?
Into esuka idanise kakhulu ukuthi abantu balivotela lelibandla elibusayelwe uZanu for 40 years nawo leli bridge lokho linjalo lokho liqeda abantu akula action ethathwayo. Lokho kuzizwa ubuhlungu kakhulu uma sikubona kusenzeka kule ndawo yakithi.
Sizwa kuthiwa labantwana besikolo vele bagcina sebengasayi esikolo ngalesi sikhathi. Fuyana,
labantwana uma lo mfula ugcwele abaye esikolweni intuthuko iyasalela emuva. Into ezwiswa ubuhlungu kakhulu ukuthi le ndawo isigaba sembembeswana ikhona lapho kuzalwa khona umama uMafiana uJoana Mafiana uMother Zimbabwe. Kodwa intuthuko isalele emuva kakhulu, abantu bakhona abayazi nje into okuthiwa intuthuko. Kodwa amalidaza khona inkakhulu into esiyishola kakhulu ukuthi izithembiso ezihlala zikhona kule bandla elibusayo eliyizano kodwa ayikho impumelelo kumbeni imizamo yokuthi kuthuthukise le ndawo.
Lo ke bekungumnumzana Mbonisi Magwegwe Fuyana olesinini esithethwe ngumfula umbembeswana eKezi. Okwamanje ke sesifike esigabeni sethu lapho esikhangela khona ezendabeni emaphephandabeni. Kuphephandaba ele Herald bakhokhela ngodaba lukankosikazi Auxillia Mnangagwa umkakhe umongameli Emmerson Mnangagwa, yena-ke okhuthaza abezinkonzo kanye lamankampani ukuthi basebenzelane lohulumende kanye lohulumende wezabelo ukuze kuphumele amacebo okulungisisa ukonakala kwezemvelo. Lokhu kuphume kuphephandaba le-Herald. Kuthi-ke kuke-Herald njalo usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uGovernor Dr. John Mangujka ubikwa ezamiswa phambi kwedale kwekomiti yedale lephalamende ebona ngeze public accounts ukuza achasise okuningi akwethule kumanitary issues policy. Eli ulaleleyo ngumsakazo we-Studio 7 eye Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inani labafele engozini zesavunguzane esilezulu lomoya omubi wama-tornadoes ehlasele isabelo se-Alabama khonapha eMelika selifike kwabalishumi lanye 14. ibandla lezombusazwe ele Freedom Party yilo elibikwaze lengqobe kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente kwele Estonia olwenziwe izolo kodwa izikhundla ezitholwe yileli bandla azenele ukuba libumbe uhulumende lilodwa sokuzamele libumbe uhulumende womanyano lelenhloko kahulumende elithole izikhundla ezithile kodwa eziphansi kweze Reform Party. Iningi labaphila lemikhuhlane engaselaphekiyo bathi sebeseqisa ukunatha amaphilisi loba imithi okumele bayinathe nsuku zonke ngoba bengesenelisi ukuyithenga emavinkilini athengisa imithi eyamafamasi. Isibiza intengo ephezulu kakhulu abanye bethengisa njalo ngedola leMelika kuphela. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iningi lalaba bantu abahlaba omkhulu umkhosi ngasebetholakala belemikhuhlane egoqela owechukela, i-high blood pressure, i-arthritis leminye etshiyeneyo. Unkosikazi Lucia Moyo wasemzini weMelbourne eHarare uphila lomkhuhlane owe-BP kanye lwamathambo asebuhlungu i-arthritis.
Ukuthi uthole amaphilisi okwakathesi kusho ukuthi sokumele uyodinga yona imali eyaphandle leyabayithiyo abayithi i-US. Amaphilisi ungayadinga ungazuzi prescription ahambe emafamasini bathi $10. Nxa sebeyiretha ngemali le lapha eyakithi bathi $33. So uzoyenza njani? Nginguticha ngumuntu nje wenza okungisebenza nyana okungela mali bethi $33. Anisoze ngeneli ukuthi ngithenge umuthi ona lo ngoba imali yakhona iningi kakhulu.
Uphila ngamaphilisi unkosikazi Moyo kodwa athi okwamanje akasenelisi ukuwathenga ngoba abawathengisayo bebiza ngedola leMelika yena anganelisi ukulithola.
Wena uyabungelayo imali leyo iphilisi likuphelele phakathi kwesikhathi so uzasila njani? Xa sizasila njani singela amaphilisi? Sicela uhulumende akasincede angenele abone umuma ukuthi umuma awumanga kuhle. Abantu abaningi njengoba ngisitsho ukuthi sebesifa ngenxa yamaphilisi bafele ezindlini. Uyabongela sinini? Uyabongela umuntu okuncedayo? Uyagcina usenzani? Akulenye ngenye indlela ngaphandle kokuthi bakufica ukumile ngenxa yokuthi uyabungeka unganatha amaphilisi. Amaphilisi wona umthetho wathi natha nsuku zonke. Wena uyakhanya futhi ususecitha ngenxa yokuthi uyehlulekile ukuthenga.
Umnumzana Victor Dube ophila lesifo sechukela le-high blood pressure laye uthi usesehluleka ukuthenga amaphilisi okumele awanathe isikhathi sonke.
Ngithwala $200. Izawumele igcine mina lemuli yami labantwana abane lomfazi ukuthi singusikisi sonke endlini. Singaya kuma drugs engiwanathayo mina kathesi ngihamba khona ngale besithi ngithenga ama drugs ngayiyusa babe sithi sinike 25 kumbe nxa kuyibhondi yona leyo bethi sinike 100. Kutsho ukuthi kukhona nxa kumele nginathe ama drugs ona lawo ngiwathenga ngemali yami kutsho ukuthi kukhona endlini kusukule 200 minus $100 sekumele sikwane inyanga iziyophela ku-$100.
Uveze ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo uDube ethi akasazi ukuba enze njani.
Ngithwala $200. Izawumele igcine mina lemuli yami labantwana abane lomfazi ukuthi singusikisi sonke endlini. Singaya kuma drugs engiwanathayo mina kathesi ngihamba khona ngale besithi ngithenga ama drugs ngayiyusa babe sithi sinike 25 kumbe nxa kuyibhondi yona leyo bethi sinike 100. Kutsho ukuthi kukhona nxa kumele nginathe ama drugs ona lawo ngiwathenga ngemali yami kutsho ukuthi kukhona endlini kusukule 200 minus $100 sekumele sikwane inyanga iziyophela ku-$100.
U-Dr. Henry Madzorera ulandisa ngengozi ekhona nxa kumele anathe imithi yakhe sikhathi sonke esesehluleka ukwenza njalo ngezizathu ezehlukeneyo.
The problem with this is if people skip doses or don't take their medications continuously as prescribed.
Nxa abantu bengasanathanga leyo mithi kudala ingozi enkulu kusuka kube lenkinga eziningi. ukubalisa ukungasebenzi kuhle kwenhliziyo. Abalesifo sechukela sebequnywa ezinye izitho zomzimba. Abantu sebebhekane lobunzima bokungasebenzi kuhle kwezinso zabo. Lokunye konke lokhu kubangelwa yikuba abantu bengalilisi ukuthenga leyo mithi ngemali yakwamanye amazwe.
Kodwa umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDr. Obadiah Moyo uthi kuyimfanelo ukuba bahlawulise ngedola leMelika abamavinkile emithi. Ulandisa ngamanyathelo uhulumende asewathatha ukuqeda lolo dubo.
The general policy, the general tendency has to be we accept medical aid cards.
Emthethweni kumele semukele ama-medical aid. Ngoba abagulayo bevele behlawula imali zabo kuma-medical aid societies.
Ingcwethi kwezempilakahle zibika ukuba imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki yiyo esibangela isilinganiso esedlula kancinyane amachumi amathathu ekhulwini 33% sezimfa kulabo abalahlekelwa yimpilo elizweni. Bathi isimo ilizwe elibhekane laso lapho inengi selisehluleka ukuthenga amaphilisi lemithi sokuludubo oluzokwengezelela isilinganiso salabo abalahlekelwa yimpilo. Ngimene Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umphathintambo wezemali kweleZimbabwe uDr. Mthuli Ncube ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika msukisela mhla ka-4 kusiya ku-8 Mbimbitho 2019 khonapha eWashington DC. Uzahlangana labantu mhla ka-6 Mbimbitho ngolwesithathu. Le mihlangano ihlose ukukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezesihlala emazweni uba zisungule amabhizimusi elizweni lazo lomdabu kanye lokukhuthaza ezinye izizalwane zamanye amazwe ukuzosungula amabhizimusi kwele Zimbabwe. Owesifazana obesethesa umkhokheli wobandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengulwa ubikwa engumuntu obulawa ngumkhuhlane wengqondo njalo amapholisa athi wona akasoze abe esacwayisisa udaba lwakhe. Unkosikazi Nyaradzi Nyathi umangalele uChamisa emapholiseni esithi umbambile nyakenye edolobheni leNothoni. Kodwa-ke ngokubika kwephephandaba leZim Live umamangala kaphilanga kuhle engqondweni. Untungameli Nkomo weStudio 7 ukhulume lo mnumzana Mduduzi Mathuthu umhleli wephephandaba leZim Live.
Ufike lapha wavikela amapholisa eNorton umama lowo ufike waprojuse i-diplomatic passport which is the passport leyani ekuyiwa abantu abaphezulu. La amapholisa eNorton la seyithathela phezulu indaba yakhona ngoba bebona ukuthi balomuntu oqhathekileyo. Yikho-ke basebethatha i-Kaizana basebeyihambisa eHarare. Yikho-ke lapha sichwayisiswa khona. Bevele sifiso sibile sokuthi noma nini bangambamba uChamisa bamquestione ngendaba yokuthi bambide ngaso. Kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela engeza ngayo umkakhe walo mama ubekhathazekile kakhulu esekuzwile lokho wasiyazama ukuthi adinge sigqweta ukuthi likhombisana lamaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enenkinga ekhanda sokumele bakunanzelele lokho. But kukhanya hhayi bebengani amapholisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe. Yikho-ke umama kamamangala wasiya and Chief Cabinet Secretary Mr. Band, the CPNI, Mulenking and England would be Mawa Kunsan President. Yes, that's finally how in the season I would have a corner would be Kalalevi, Nesulia, Tony Fisher.
Ngamanye amazwi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kulesandla semfene bakhona abantu kade bezama ukungcolisa uJamisa
hey sona isandla semfene awekuthi awekuthi asikho empeleni ngoba la khonje ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje i-family mhlawumbe izama nje ukuthi icithize le nto ungathola ukuthi nje akusimi kulwane okugula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona okunyade phezu kwakho lokho awungeke ukuthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi babekhona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uChamisa agcine edliwe kulelo khetho.
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo social media lapha bemhlambaza bemthethisa kabi izolo kodwa esesikuzwa ukuthi limifanekiso kayisiyo ekamamangala kube yikufana nanje kwebizo elesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye ungaba uze njalo lawe
yes kunjalo kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ekuthini sihlanganise udaba lethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni ubani ngubani kuthe leyo mpikisho oyibalisayo ithesi isiphuma lapha kuma-social media ngase ngiyambuza ukuthi kungabe kunguye yini lo muntu wasesiphina hhayi akusuye lo muntu so kukhanya kulo muntu onegama elifanayo lo mamangala lo unyarazo Nyathi lo muntu kungeke azingi kulo mama usebenza ekadoma unese ekadoma sezithole ukuthi ipicture yakhe sigcwele ku-inthanethi abantu bekhuluma ukuthi awa bakepishanisa ngaripha umuntu onje and so forth so hayi ngibona nje indaba njani ayinhlanga impela
lo-ke bekungumduduzi mathuthu umhleli wephephandaba le-Zim Live limuzweke lapho exoxa lo ntungameli nkomo we-Studio 7 ese-South Africa.
Call on me.
Ingoma emnandi ngempela, ingoma yomdumo wokholo ithi ukholo lwami nyunyuka lalo ngingena lalo ezulwini. Kodwa ke isikhathi sethu asavume ukuba siqhubekele phambili kulolu hlelo. Esingakwenza kwamanje ukuthi sikhangele singekehlukane sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela lamhlanje. Abamabandla ezokholo lwesiKristu bakhuthaza ukubana inkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane leZimbabwe zingenziwa phakathi kwamabandla ezombusazwe kuphela, kodwa zikhokele abenhlangothi zonke zezempilo okugoqela abezamabhizimusi, abezokholo labanye. Umfula umbembeswana osesiqintini seKezi uthatha isakamuzi salomango. Umnumzana Nathaniel Fuyana wahle wagalula wafela khonapho. Iningi labaphila lemikhuhlane engeselaphekiyo bathi sebeseqisa ukunatha amaphilisi loba imithi okumele bayinathe nsuku zonke, ngoba besengelelisi ukuyithenga emevinkilini athengisa imithi eyamafamasi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Asidibaneni usasa ekuseni.